Namhlanje njengenhlanje sokade sibazulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa. Sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni wamaNdebele ngesikhathi sombhuqazwe. Selokhu umongameli ethe kufakwa i-commission that is sokufakwa ukuthi izindlina zikhokhele linto kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini, kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube ne-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula mayelana ze-justice nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyini okwenziwayo nokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi ku-possible yini ukuthi izinduna zi-acte independent, zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla azo khona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngohulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano, njalo abelithole ngaphi udlitshana lokuthi ukhona, kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe efikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority, but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba nami e-central. Sithe sifike e-central sesiyahlangana lo-officer in charge, ngoba oda singazange sacela imvumo ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyosala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhuqazwe, yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi, kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sacela. Singayacela ye, kodwa kuyabe sokungasiyo nto esijabulisayo, ngoba ukuthi siyicele ebantwini ababulala abantu yikudlala ngabantu, yikudlala ngesikhathi. Akuvunyi, akukhethi enye department engasiyo mapolisi, engasiyo ma-CIO, engasiyo army, abantu abangadinga khona, ngoba lawo ama-departments ngobuthathu bawo, ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.